Akumangalisi ukuthi uhlangane labantu abesabela ukuphila kwabo ngaphansi kombuso onje onzima kangaka ongahlonipha amalungelo abantu lomthetho. Kuba khona ingozi kakhulu emuntwini onjengomphoko ovele kade engazwani lalabo abangenileyo. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi acabangele ukuthi kungaba le ngozi empilweni yakhe. Ngakho-ke umthetho umele ukubambe ngendlela ehlakaniphileyo, akwazi ukuthi avele enkantolo ngesikhathi esifaneleyo, athonisiswe ngendlela efaneleyo emacaleni, kodwa avikeleke njalo ekuphileni. Kungabi ukuthi ulandelelwa ngoba phela watholakala wayebusa elalaba abakhitshwayo ngesikhathi kungena lo mbuso, kodwa kube yikuthi ulamacala. Kodwa kungeyena futhi kuphela, kodwa kuyibo bonke, kungalandelelwa abantu abalutshwane ababili abathathu abazondakalayo kuliwa labo ngokwepolitiki, kodwa kuliwe lenkohlakalo, kuliwe lobubi, hayi labantu.
Ungathi ukuthungathwa kukamphoko lokuboshwa kwabanye asebebotshiwe ababekuhulumende kuveza ukuzimisela kukahulumende ekulwisaneni lenkohlakalo.
Okwakhathesi asingeke sithi thina uhulumende uveza ukuzinikela, awu izigebengu ziningi kakhulu, kakenzi lutho, kakaqalisi. Njalo kuyingozi ukuyaqalela ebantwini abakhulu njengomphoko ovele kusazakala ukuthi laba bakhona ababusayo abazwani layo ngokwepolitiki. Sekungathi phela nanku bamlandelela bebanga ipolitiki yabo kuZANU PF, leyo yagcina isenza ukuthi kukhitshwe uhulumende owayephethwe ngubaba uMgabe kungene ophethwe ngubaba uMnangagwa. Ngakho-ke kumele balandelele inkohlakalo enengi elizweni labantu abanengi, ikakhulu laba abakhona namhlanje embusweni. Ngabe phela abantu akade beseba kabekho embusweni, ngabe ilizwe livukile ngemva kokungena kwalaba asebengenile. Kodwa kuyaveza ukuthi izigebengu amasela lokhu ekhona, abenzi benkohlakalo lokhu ebekhona phakathi kombuso wona lokhona. Ngakho-ke kasikhangelelanga ukuthi kubotshwa ababili abathathu kuthiwe uhulumende ukulwa lobugebengu. Kumele kungene i-100, 200, 300, 500, 1000 kusiya le, ngokuba ilizwe libulawa ngabantu abaningi okumangalisayo. Ngakho-ke kakuvezi lokho esesikubonile ukuthi balwa lobugebengu. Ukuveza nje ukuthi hayi kungenzeka bayazama, kodwa basaveza ukuzama besilwa lalaba abaphikisayo abeZANU PF. Kungabi factional fight against corruption, kodwa kube total fight against corruption. Yikho esikufuna njengabantu bezimbapho.